Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ingxabangxoza esebandleni le-MDCT iqhubekela phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Amabandla ezombusazwe athi ilizwe alikalungiseleli ukhetho oluzayo okungenza impumela yalo ingemukeleki. Umdlali wenguqu uCoster Maradzike obhubhe ngeviki edluleyo ubekwa emathuneni eWest Park kobulawayo lamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ngoza ikubandla le-MDCT iqhubekele phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bakaTsvangirai ababalisa omnumzana Nelson Chamisa lo Elias Mutsuri kanye lonkosazana Thokozani Khuphe bonke bayalabela ukubesithi yibo abaphethe isikhundla somkhokheli waleli bandla yena oyelatshwa esibhedlela seSouth Africa. Umsakazo we-SABC ukhulume labantwana kunye lomne wabo kaTsvangirai abathi akula muntu oseke wakhuluma lo Tsvangirai ngaphandle kukamnumzana Mthuri. Abaningi bathi lokhu kutshengisa ukuthi imuli kaTsvangirai isekela uhlangothi lukamthuri. Yena Mthuri lamuhla wethule umbiko kuTwitter egcizelela ukuthi nguye ufanele aphathe isikhundla somkhokheli. Kodwa umnumzana Chamisa laye wethule wakhe umbiko ngobulembo obufanayo esithi useqalisile umsebenzi kulandela umbiko wethulwe isikhulumeli sikamnumzana Tsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka kuthange la izolo okhomba ukuthi nguye ukufanele aphathe lesisikhundla. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Obert Gutu usanda kugcizelela ukuthi imbiko egqotho eyaleli bandla yethulwa nguye ngakho abantu bangalaleli okuthiwo umnumzana Tambo Rinyoka. Kodwa umnumzana Tambo Rinyoka ugcizelele ukuthi yena wethula imbiko evela kumnumzana Tsvangirai njengenhlala yenza. Ngakwelinye icele inkosazana Thokozani Khuphe usanda kwethula umbiko kuTwitter esithi nguye okufanele aphathe isikhundla sikaTsvangirai ngoba wakhethwa kumhlangano weCongress njengomsekeli wakhe. Kukanti omnumzana Chamisa loMdzuri baphonga ukuphiwa nje izikhundla abakuzo ngumnumzana Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Into le inkulu owedlula abantu abalingiswa abaphakathi kwama ungayibheka njengedrama. So angikhona ukuthi ngithi mina orongo kuMDC ngulo lalo lalo uThamiso omncane uye nguye odemonstrator i ukungabi ne-democracy engqondweni ukubusa kwabantu ikuthi kunama-tribalism elokho ku-MDC nothi yokuthi amaNdebele versus amaShona uTsvangirai nokuThamisa kuthiwa ngamakaranga ngesishona ma ususimadali kudabulawa esishona njengoba sengisuka kufuze ngithiyele umfana mlo esikarangeni uDouglas Monzora o-MDC naye ucabanga ukuthi njengoba wayefake kwathiwa ngu-secretary general so kusho ukuthi okumele ukuthi kubuse yena uMakhuphe singathi thina okwamanje akumelanga ukuthi ngawukhalela ukuthi ungupresident kufuze ukuthi ngawukhalela ukuthi akuyevotwa if lingi-challenge asihambeni siyevota but ukuthi abase-insisti ukuthi naye kunjalo ngoba wakhethwa eminyakeleni eyadlulayo kudala a-a ayisikho kuthi esikubhekelele engingababongela khona ngibaphakamise ngakho yilokhu abakwenze ukuthi baye e-Cape Town ngoba i-Cape Town bekungasophathi ngokuzwisisa kwami i-Cape Town kuhlanganwe under the auspices of an NGO besiya discussa ukuthi how can coalitions work ukuzibona ukugula kwabantu be-MDC aba vele bebheke iphaka kuphela Westman Ngobe uSikhitha Mfundo uthi yena akayi ngoba kube kulabanye abona bengavivizwe khona. What kind of a coalition is that? Ubithi umuntu ohlonitshwa ukuba ufundile naye says the same thing. Really ukuthi kuthi laba abantu bazoshusa iZimbabwe inkingene eziphakathi kwayo angazi kuyobe kungenela umlimo ngoba ngokubona kwamanje yo hayi kunzima kalakade enkemenkeme yendaba le esiphakathi kwayo
ubona kusenzakalani lapha kutshoni lokhu kubandla lezanu p f kumbe elikankosikazi Mjuri
ibandla le-m d c selidabukile phakathi dadewethu and ungacabangela ukuthi lingabuya libuyele emuva futhi bazondana laba abantu 1-2 bathanda amandla ndabona babuza bonke thina abanye siyaxoxa nabanye babo 1-1 yakuthi kuthi ha vele lo hantu mzilo utshangira ulo bangenele ukuthi sokuyimpilo ukuphefumula nokungaphefumuli uzoyima izampio vele has always operated like that anti uyakhumbula ukuthi ujonathan watshela umhlaba wonke ukuthi ekhampena laphana etholojo wayesponswa umnankagwa but thina zazi nje ukuthi umnankagwa ngowezanu ngeke ayenze into enjalo so izanu kungenzela ukuthi ilakho ilesandla kulokho okwenzakala ku-MDC so kuyinikeza okuyi-advantage ethize but wonke umuntu njalo obhekayo into zepolitics yezimbabwe uyakubona ukuthi is going to be very difficult for umnankagwa especially as president ukuthi awin election apart from ukuthi benze ukuthi bangungangu nenkani njengoba vele iphaya nkhona bayithatha ngesibhamu so it doesn't give them that advantage it kunika i-picture yokuthi loko kuyenza ukuthi futhi mashe besithi bayariga for example bengariga bese kubanika-ke lokhuyani engathi ligunya lokuthi batshele umhlaba ukuthi vele besithi singadliwa thina ngamaphathi ayi-70 bonke la divided ashiya amalokhuze umjuru iba bangahlanganisa amakhanda baxoxe baphume le nto e-principles kungayenzakala ukuthi laba abasele ngale kuley m d c encane kuphinde kungala kungasonto yalutho
okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Amabandla aphikisayo athi ukhetho oluza kuba khona lonyaka lusoze lube lukhululekile ngenxa yesimo sezombangazwe esikhona elizweni kathesi. Lokho kukhulunywe emhlanganweni obuhlaziywa ukuba ilizwe lilungiselele na ukhetho olukhululekileyo olunemphumela engasoze iphikiswe na oqoqwe inhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe, i-PRIZ. Umathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabandla akumanyano we-People's Rainbow Coalition aphumele izikhalazo ezimbalwa athi kumele zilungisiswe andubana ukhetho lwenziwe. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi ilizwe leZimbabwe ligcwele udlakela njalo ibuthwe yilo eseliphethe intambo zombuso. Uthi ibandla elibusayo elezanu PF kusukela kudala alikaze lifihle ukuthi lisebenzisa ibutho amapholisa kanye lezinye ingatsha zikahulumende ukwethusela abantu ukuze balivotele.
Ama-law enforcement agents, amapholisa labanye labo isikhathi esiningi babangama-spectators bayuhlakela lolu senzakalo i-violence isenzakala kwesinye isikhathi they check i-side yama-perpetrators such that lawa ama-victims e-violence especially electoral violence saselapho sibona amabutho after uthatha umbuso lwa abakwenzileyo abaningi babo abakhulu sebethetha ama-positions ku-government.
Umaphosa ugqibe ngokuthi kumele njengamabandla aphikisayo baphoqe uhulumende ukuthi aqondise imithetho ekhangela ukhetho kunxuswe inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-African Union ukuthi zizohlola ukhetho. Uthi bekumele njalo lezi nhlanganiso zinxuswe ukuthi zizokhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota olugqitshwe kuyona le iviki. Umaphosa uthi kumele uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota lunikezwe amabandla aphikisayo masinyane kuthi amaphephandaba kanye lemisakazo kahulumende inikeze amabandla aphikisayo isikhathi esifanayo.
oqala United Nations kumele beyibize izokhangela lokho observer uhlelo lwama elections bona sebephuzile sokuphuzile ukwenzakala lokho bebemele bebuye esiqalisa i registration then i tender process yokudinga ama voters roll i ballot paper kumele ama political parties wonke ebe involved ku process yankona
isikhulumiso manyana we PRC umnumzana Methuseli Moyo uthi umumo okhona khathesi wehlukile ngoba into ezazisenzakala kuqala nxa kulokhetho zazisenzakala ngaphansi kombuso womuntu ongasobutho i-civilian rule owayesebenzisa ibutho ethi khathesi ibutho yilo eselibusa ngakho umuntu ngitsho lamapholisa aphilela evalweni
le igovernment yamasotsha asekuthethe umbusulo kwabo angaba sendiwa sesiwenza amasivilian njengoba beziwe zimnangaba khathesi ubezaba uyi-president kodwa zabe sibona osigaxa amabhandi babalani abalamandla
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso eqoqela umbuthano e-APRIS umnumzana Sidumo Bebe uthi njengoba sebehluzile babona ukuthi ukhetho alusoze lube lukhululekile nxa kungaqondiswanga imithetho sebeza kusa udaba lolu enkantolo ukuze kungakhalwa nxa sekonakele
izakhamizi zitheze na kufanele ukuthi inhlanganiso enkantolo ukwenzela ukuthi ibambe ngamandla uhulumeni ukuba enze ukhetho lukhululeke ngoba abafuna ukuthi nxa sebevotile bese kubuya futhi sokusiba sokukhanya ukuthi ukhetho lube lomkhonyovu
ukhetho lukhangelelwe ukuba khona enyangeni kaNtulikazi kodwa seluqalile udlakela emabandleni ezombusazwe kuviki ezimbili ezidluleyo umongameli we-PRC unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe batshaywa ngabasekeli bebandla leZANU-PF abanye babo babotshwa ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz uhlelo lwethu lwe Live Talk lamhla sixoxa ngengqaba ngqoza ekubandla le MDCT kambe izaphela njani thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 13860 kHz Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usesayine umthetho ozavumela ukuthi uhulumende engazavala okwesikhatshana. Unozindaba wokwele Ethiopia u-Iskinder Nega lamalunga ebandla eliphikisayo amabili bayalile ukusayina incwadi zokubakhulula ejele besithi zibhalwe abangavumelani lakho. Abantu abaningi bakhala ngokwenzakala kubandla leMDCT besithi lilakho ukubhidlika nxa kungaqhubekela phambili ukulwisana lokhu bekubangwa isikhundla sikaMongameli webandla uMnumzana Morgan Tswangirai. Ake sizwe abanye abantu bekhuluma ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook buLogibsa Dube.
Ayifutha balolu lomzima baba kangazi ukuthi kahle kahle ube kufuna nje ukuthi aluba kungatholakala ukuthi bakhulumisane bazwane bakwazi ukuthi baxazulule izinto kube khona onguyonga khetha
kodwa kuyenza kungenzakala yini kono ukuthi bahlale phansi bakhulume ngakho
ya khona umuntu oke kumele akwenze nguyena lo ubabuzwa ngirayo ophathekile kumele akwazi ukuthi akhulumisane nabo njengoba umuntu ophathekile akwazi ukuthi kwabe nomuntu amqondisayo ukuthi lona nguyongabamba for until nami ngizomlenda ngibe right kanjalo yabo
so kodwa kuyalungiseka yini mzala
ya khona kuyalungiseka kuyalungiseka abantu babe khulumisana kuyalungiseka uma kungahlalwa phansi ukhethe kade kuyakhulumisana kuyalungiseka
kodwa phela uyakwazi ukuthi asibhoke isibayasinye phela amthokazi
yebo ngiyakwazi ukuthi kunjani
so kwenziwa njani nxa ukuthi inkunzi sibili zithobelele nesesibayeni khona
hayi inkunzi sokudingakala ukuthi kuboniswane kuyaboniswane phela la lento lena uyenzela wena wedwa ngithi uyenzela umphakathi waseZimbabwe ukuthi lapho uyazi ukuthi ufuna ukuthi senze so ngoba ukuthi ukukhulunyisana ngoba ngeke kuze kufize nakhona bangwadonselana kuye le kuye le akula phethe zethu olizolu wina ukuthi uzendeza kanjalo so ngcono ukukhulunyisana kwazakale kahle lanxa sikwazi ukuthi siyavota sivota ngendlela emeke kahle sikwazi ukuthi sivotela abantu
ye siyabonga kakhulu ke mzilikazi talent mabula ungadela kusasa baba
okay thank you siyabonga
ye wathi start nge ukuqinisela Vivante Dabengwa
udaba lolunye siyaluzwa baba Dube liyasethusa kakhulu ukuthi kambe ngathi sokhangelela ukuthi ukhetho libe lonyaka sokuqalisa ukudonselana futhi hhayi kuyasethusa kakhulu kuyasithengisa njalo ukuthi hatshi ukuthi iZanu P F sezahlala embusweni ngoba laba abaphikisanayo khanya hhayi abalalutho abaluhlosileyo bafuna izikhundla kuphela la yabonga
ye ngizokuthiwa sesilo baba ke unkosana nkosi
udaba lolu mina luyabe loko lufana nje leminyaka yonke kuthi akusoze kutshintsheli sezilo ngomncankagwa yikhona phana kuphela so nathi sikhathi njengoba umdala layo uthiwa ngirade simkhangele ukuthi mhlawumbe singamfaka esikhundleni mhlawumbe hayi ngaphola manje kusukathi njengoba egula kuyahamba kanjani
pho-ke nxa wena sukhangele sibili kuphathwa njani khonokho kungazani abantu akobaphathi kahle
lapha kungiphathi kahle ngoba ukudoniselana vele kuyabe kukhona into kuyagcina kubanga into elizweni
kuyabangani kakhulu
kuyabangiyinto elizweni ngoba ma kulokudonselana obvious akulanto engahamba into zonke zale ziloko zidonisela emuva and then elizwe labe lisifa kusiya phambili
ye hayi sibongile kakhulu mfo kankosi ungadiwela kusasa ye mbese ntata ke ubaba ugari Twala Jackson ngizothatha usekhona ecingweni
mina ke mfowethu ake ngithi kubantu beZimbabwe imulethe eZimbabwe into enhle le yenzakala ku-MTC ubudlongudlongubona lobo esibona buthenzakala buyinto enhle kakhulu njalo ngizalichazela nje kahle umbono wami okuthi why ngisithi into enhle kakhulu leyi senke ngakhuluma kakhulu ngokuthi abantu esilabolaba eZimbabwe esibabiza ngama-leaders and stuff akusiwo ama-leaders ubudlongudlongu obukhona ku-MTC buyalisiza ukuze liboneke kuvele bhadla ukuthi you don't have leaders. These people don't have the people's, they are not representing the people's interests, but they represent bona izibafuna izikhundla balwela izikhundla njengamanje.
Alolo ke bekuluhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe Facebook lilo Gibbs Dube we Studio 7. Kunjalo nje ngenxa yokuqhakatheka kokuthi kube lenhlelo ezingenza ukuthi abantu bakhulumisane ngobuhle bokuvota labantu abazabavotela inhlanganiso yabo nozindaba eMisa Zimbabwe isisungule indlela zokukhulumisana ebulenjini ezanceda ukuthi abantu baxoxisane ngezokhetho okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uGibson Bebe eseHarare
ulembu lowo uthiwa ivote 263 lwasebenza kakhulu ngokhetho luka 2013 lwaze lwahlonitshwa zingqungquthela zobulembu igugu njalo ukuvuselela kwabo kuzakwenza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokukhulumisa mayelana ngezokhetho ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngodubo lwezindaba zamanga ukuvula kwe-Vote Watch kuza ngenjabulo enkulu kulabo abasebenzisa ubulembu we-internet ukubala izindaba ekhuluma ngaluhlelo omela iMisa Zimbabwe kundaba zobulembu be-internet unkosikazi Kholiwa Majama uthe bayakuqhakathekisa ukuthi abantu bakhulumisane ku-internet
I-Vote Watch 263 i-project enzwa yiMisa Zimbabwe ekhangelele ukubona ukuthi abantu jikelele eZimbabwe bathini ngokhetho luka 2018 as I saw project entsha sike sayiyenza ngo 2013 kodwa nga 2013 yayijonge ukukhangela izehlakalo nje kodwa kulolu khetho sikhangelela ukuthi abantu bathini ngendaba ye registration baza kuthini ngesikhathi kulama rally ama politicians kumbe laba babe bencintisana kukhetho babe besithini njalo ekuthoni khonoko babe bebabuzisisa ukuthi sike sakukhethela wena ngokhetho oluphelileyo luka 2013 kuyini okutsha okuletha kithi
lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo weMisa Zimbabwe umnumzana Thabani Moyo yena othe lokhu bazakwenza ukuthi bathole imbono yekhetho eshiyeneyo kungela ukuthuselana ngomnyaka okhetho
the Vote Watch program is part of our access to information campaign which is aimed at galvanizing the voices of Zimbabwe to get as diverse as possible information across the country we have a healthy mix of professional journalists and citizen journalists who are scattered within the 12 provinces of our country.
Umsakazi njalo eyintathele izindaba eleminyaka eminingi isenza lomsebenzi umnumzana John Masuku uthe iVote Watch iqhakathekile ukuthi abasebaphandleni sebesenza ukukhuluma ngodaba lwabo mayelana lezokhetho ngendlela ezilula uphinde wacela imisa ukuthi izame ukupha abasemakhaya umakhale kukhwini ukuze benelise ukubala okuyabe kusenzakala kukhasileli
Kuqakathekile ukuthi imbiko ivele kuzo zonke indawo kumagumbi amane omhlaba kodwa siyabona ukuthi khathesi lokhu esisazama njengelizwe ukuthi imbiko le ehamba ngamagagasi ehamba ngezincingo zethu kumakharikhukhwini ifike ebantwini abajiyeneyo kakhulu emaphandleni kodwa-ke njengesimanga sakuqala esokuthi labo bakwejayele ngibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo esikucelayo kulabo abakwenzayo ukuthi benelise kubona ukuthi labo basemaphandleni banamafoni njalo balakho okungabanceda okunjengama-bundles ukuthi benelise ukuthola le imbiko ngoba isekuyisibanga esesingena kiso esingeke sabuyela emuva
enye intatheli izindaba elodumo umnumzana Njabulo Ncube uthe okwenze imisa sokwenelisa ukuthi uZulu athole indaba zasemaphandleni zona ezandise ukuswelakala kumaphephandaba amakhulu
iprogramu lelontshwe imisa yasincedisa ukuthi sithole ama-citizen journalist ukuthi athumele intatheli yemani ithumele information ethumele ama-reports ama-reports lawo abese efakwa ku-social media njalo esetholakala ukuthi efikele abanye
iVote Watch 263 ikhangelele ukunceda intatheli izindaba ngokuzazisa okwenzakala emaphandleni okuzabanceda ekubhaleni indaba zabo zokhetho umgcini sihlalo weMisa uMoyo ungezele wathi lokhu bakwenze ngemva kokunanzela ukuthi amaphephandaba amakhulu awananzi indaba zemaphandleni ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiwuGibson Bebe
Woza Friday my sweetie kuhlelo Woza Friday silomculi osedume kakhulu ngomculo wakhe owe Afro Soul awubiza ngelokuthi Greg Music ethathela kugama lakhe u Gregory yena engowakoncube uhlangane lomsangazi we studio 7 u Ezra Chisa Sibanda kobulawayo nampo ke bexoxisana
sebabaningi abaculi kodwa siyathunqa abacula imidumo yetiyeneyo yokujabulisa uZulu Woshalo la Woza Friday. Kulapho yini bathola khona abanye babo. Kuleli viki nangwe simphetheyo.
Bona nibalaleli igama lami ngo Gregory Lovejoy Ncube kodwa isibongo singesakho Sifanda Ncube isibongo sakho Malume. Ngaqala ukucula ngisasemncane ngisesikolo ngaze ngathola ama recording companies bangisayina. Ngisekira music kwamanje. Umculo wami mina ngiyobiza ngithi Greg Music ngoba ngihlanganisa imiculo ehlukehlukeneyo ukuthi kuphume le yami mina umculo kodwa usungawubiza uthi Afro Soul kodwa ngiyobiza ngithi Greg Music
ngithandi Barcelona black and white ngithandi Barcelona black and white black and white Gira music wayebona kuphi ndo tetani poso njengami sewake
abantu uyalela isiphoso. Sokwenzeka umculo wakho wangena ebantwini kakhulu emathebeleleni. Vele usebenza nobani ukuphela umculo omnandi kanje Gregory?
Benzeni kwami komculo ngisebenza lo Clarence Garura, umanager weKira Music, ngisebenzeke lo Bebe weVelocity Records, ngisebenza lo Joe Maseko weHouse of Lights and Sounds. Ibonde sisebenza labo. Ekuhlabeleni kwami ngengoma zeBhoso, iBhoso ngiyithande ngikhula, ngisasemncane njalo iyade ngiyazi ngikhangelela phezulu, ikhonte kuhle ngiculele i-album leli engilenze kathesu Asifuni Bumbulu, elile 17 tracks, i-dedication ye-Highlanders Football Club, ngothando.
Ufa indlu yami black and white imota yami black and white ikomecha yami black and white umkano wami black and white umfazo kuga blue
sikuthelo oh it's a Friday sepete umhlabeleli usigadlazile ngengoma zakhe zehala ngaphosa ngugrigori umfala kancube lowo yena ke sela amadlalati amathathu elihleli sanda kuphuma lethi asifuni bumbulu.
Wathi abantu bayamukela njalo bayafisa ukuthi balindile ukuthi album lelinzo likhipha nini, kodwa elisokusele nje iviki ukuthi ngazise abantu ukuthi album zolikhipha nini. Balijabulela abantu, bayalithanda, bayalifuna. Njalo ngemva kweminyaka ethile ngibona nzabe sengumuntu osezingeni eliphezulu ngokusebenza engikwenzayo. Ngithembisa abantu ukuthi hayi ngizayenza okungcono kulalokho engikwenza kathesi, ngoba indlela esebenza ngayo le uleng ukhipha ngayo lokho usiba lokukhula lokukhula kusiya phambili.
Baningi abaculi abacula ngeqembu leHighlanders Bhoso bezama ukuthi abalandeli baleli qembu babasekele ngokuthenga ingoma zabo. UGrigory ezakhe uzipheke ngobunono obukhulu, ziyalaleleka, ziyagideka njalo ziyaqumbaqumba, ikakhulu nxa umlandeli wenguqu usekela iqembu likamakhebhula ezimnyama ngenkani amahlolanyama phela. Highlanders Boss isikhathi sethu wa balaleli sesiphelile, kodwa yeyi asifuni bumbulu thina. Bese kuhlelo waza Friday khonisana impela viki yenu igama lami ngu-Ezotshisa Sibanda.
Asifuni bumbulu, Kira Music. Asifuni bumbulu, no. Asifuni bumbulu, no. Mahlela bache. Funny boom boom. La 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 la. Master C serious. Tinagas funny boom boom. Master C serious. Tinagas funny boom boom. Tolu good ya for a man. Tinagas funny boom boom. Majela bachele.
Sifuni bumbulu uGregory cula ke ingoma ezithiwa Greg Music esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa. Igama nguChris Gande lilani.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.